So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 31 kuNcwabakazi 2020 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje sebezinkulungwane ezedlula eziyisithupha abantu asebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe njalo emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamajume edlula amabili lanhlano 25.2 million.
Loku kutshengisa ukuncindezela kakhulu ukuthi nxa abadala laba lingavumelani kumbe ukhulumela ukungahambelani labo baza kuhlukumeza kwenzeke konke abakufunayo ububi bonke kwenzeke lokhu phakathi.
Amagqwetha entathelizindaba uHopewell Chingono olokhe evalelwe eChikurubi athi usegula.
Ingaphakathi yami iyazi ukubana ngimsulwa njalo laye uTawanda uyakwazi ukuthi ngimsulwa.
Ibandla leMDC Alliance selimise unkosazana Tendai Masocha ukuba ngumgcinisihlalo ohlangothi lwabesifazana kobulawayo phezu kokuthunjwa kukaMujahid. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Sebezinkulungwane ezedlula eziyisithupha 6412 abantu asebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe. Asebebulewe ilumkhuhlane bangamakhulu phose amabili 196 kuthi asebesindile bazinkulungwane ezedlula ezinhlanu 5061 emazweni asezwekazi leAfrika asebebanjwe ilumkhuhlane sebephezu kwesigidi 1,245,230. Asebefile bona bazinkulungwane ezingamajumi phose amathathu 29,589. Abe kolitshi le John Hopkins University bathi emhlabeni jikelele asebebanjelwe umkhuhlane sebeyizigidi ezingamajumi edlula amabili lanhlanu 25.2 million. Kuthi asebefile bona sebephose bafike kusigidi 846,961. Amagqwetha entathelizindaba uHopewell Chingono yena osedlulise inyanga evalelwe ejele leChikurubi njalo esiyalelwe kathathu ukuthi akhululwe ngemali yesibambiso ibail athi uChingono usegula ngakho athi kumele elatshwe ngesiphangiphangi. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Elinye lamagqwetha kaChingono umnumzana Doug Coulthard ulobe enkundleni yokuxhumana eTwitter ukuthi umethekelele eChikurubi ngemva kokuba enze isicelo sesiphangiphangi ukuthi ufuna ukubonana lamagqwetha akhe. UColtat ufakaza ukuba ngempela akezwa kuhle uChingono njalo besalindele ukucetshiswa ngudokotela wakhe ukuthi kuthathwe manyathelo bani. Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Mlindelwa Mancitshana uthi kulusizi okwenzakala kuHopewell Chingono labanye abagoqela umkhokheli weTransform Zimbabwe onguye njalo umgcinisihlalo we-31st July Movement umnumzana Jacob Ngaruvume labanye abalokhe beyalelwa izicelo zokuhlawulela isibambiso sebail.
Lokhu kutshengisa ukuncindezela kakhulu ukuthi nxa abadala laba lingavumelani kumbe ukhulumela ukungahambelani labo baza kuhlukumeza kwenzeke konke abakufunayo ububi bonke kwenzeke lokhu phakathi njalo kuyindlela yokwethusela ngulo lalo ozafuna ukuphikisa uhulumende.
UChingono ungari vume lomsekeli womgcini sihlalo ebandleni le MDC Alliance umnumzana Job Sikhala betheswa nguhulumende umlando wokutshetshezela uZulu ukuba atshengisele ngodlakela kuhlelo olwaluqoqwe ukwenziwa mhlaka 31 Ntulikazi ngenjongo yokufuna ukugenqula umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa. Umqondisi wenhlanganiso yezokholo eyeZimbabwe Divine Destiny uBishop Anselmo Magaya uthi okukhulunywa ngombuso okhona akusilo cala ngoba kukhona lasembhalweni ukuthi ababusayo batshelwe ngamaphutha abo.
I can say this anywhere before anybody. God
lokhu ngiyakutsho iloba ngingaphi njalo kungelani lokuthi ngiphambi kukabani. UNkulunkulu nguye oguqula umbuso. Ike likhangele umbhalo kugwalo lukaDaniel. UDaniel isahluko sesibili kuvesi ka-21 uyatsho ukuba uNkulunkulu uyawasusa amakhosi ezikhundleni zabo. Lapho sesifikile isikhathi sokuba basuswe, enguye njalo owabeka kulezi zikhundla uyayiguqula imibuso. Angithi singaze savuma ukwethuselwa ke ngale ndawa yokususwa lokubekwa kwemibuso luhlelo lukaNkulunkulu lolo. Ukubona ukuthi amakhosi ayabekwa ezikhundleni ngezikhathi ezifaneleyo aphinde asuswe njalo.
Gender to ensure kings are put in place in specific seasons and removed as well. Now,
ukhangelelwe ukuphindela emthethwandaba ngolwesithathu uChingono ukuze kuhlaziywe udaba lwesikhalazo sakhe sokuthi aphiwe imvumo yokuhlawulela isibambiso sebail. Olunye udaba obemela iKhuwatsana East edalele parliamente osewaxotshwayo umnumzana Charlton Wende owe-MDC Alliance utshelwe ukuba abuyisele incwadi yakhe yohambisa yohlobo lwe-diplomatic passport aphiwe leyo ayelayo esetshenziswa ngumuntu wonke. Encwadini elotshelwe uWende ngumabhalane omkhulu wedala lephalamende umnumzana Kennedy Chokuda uthi lokhu kwenziwa ngesizathu sokuba engaselilunga ledale njengoba waxotshwa ngaphansi kweziqondiso zomkhokheli we-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe. Kodwa ingcwethi kwezombusazwe bayalisola lelinyathelo eselithathwa lidale lephalamende okusekelwe ngesinye isakhamuzi seHarare umnumzana Collins Ncube.
Engizibuza khona ukuthi kungabe kuyinto inese esemqoka yini kathesi uma sikhangisana le parliament, i-business ye-parliament. Akulabo inkinga ukuthi bebathi beletha ama-diplomatic passports, kodwa yindaba ebayikhontestayo labo emthethwandaba ukuthi kungathi kuyisikhathi se-lockdown kukunje amabhoda lawo evaliwe kube busy abantu bethathelwa ama-diplomatic passport.
Encwadini yakhe uChokuda ayilobele uWende phezu kwalolu daba ukubeke sobala ukuba leli nyathelo lithathwa nje kulandelwa okwavunyelanwa ngompandula nyakenye lapho umongameli Emmerson Mnangagwa athi kumele amalunga edale lephalamende batholiswe ama-diplomatic passports azosetshenziswa kuphela ngesikhathi bengamalunga alelo dale. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMelvis Gama.
Olwela amalungelo oluntu obalekele kwele South Africa kumaviki asanda kwedlula umnumzana Mzaca Ngulube kanye lomzukulu wakhe oke wathunja watshaywa eZimbabwe uNkosazana Noxolo Maphosa bathi sebehlukuluzwa njalo ngabantu abathi ngamalunga ezanu PF kumbe abasebenzela uhulumende khonale kwele South Africa. UMaphosa wathunja ngabantu ababedinga umalumakhe uNgulube kunyanga edluleyo bamhlukuluza kakubi okwabangela ukuthi ababili laba babaleke baye kwele South Africa. Kodwa uNgulube uthi sokulabantu abacabangela ukuthi ngabezanu PF asebetshona bebalandela khonale eSouth Africa. UNgulube utshele iStudio 7 ukuthi kumalanga asanda kwedlula balandelwe ngenye imota ngemva kokuchotoza umbuso wezanu PF emsakazweni we-SABC okwabangela ukuthi babaleke bayephephela emapholiseni.
ESouth Africa ngilandelwe ngenxa yokuthi vele abantu bezanu bagcwele indawo yonke kubo kunye basebenzisa ama-IP ifoni yamadaisezezibabulebulabaesebedinga ilocation balandele zagijima sana sili kakhulu ngemota ngaze ngathula ukucatha emapholiseni yani jubo station.
Lilutholile yini usizo emapoliseni?
Sitholile usizo olwe escort sisuke emapoliseni, yamapolisa ahlomileyo sesiya lapha endaweni siyakhona ukucathe khona. Njalo lokuthi siyibeke indaba yethu emapoliseni baphezu kophenyo lokuthi bachwayisise babone ukuthi ngama-cameras le moto eyifortuna eyayisigijimisa ama-number plates ayo ami njani ukuze badinge umnikazi wayo onguye wayehamba eyigijimisa.
Kuyini ongathanda ukuthi abantu babekwazi ngesimo okiso kanye lonoxolo?
Engakutsho njengoba labona kusukela mhlaka 29 bekwatule endlini ngimi ngingekho besethusela abantwana kwalandela mhlaka 8 ku-Agasti ethumbu noxolo kutshengisele sobala ukuthi laba amadoda ngamadoda angahleki njalo angadlaliyo. Engakutsho ukuthi abantu bananzelele kakhulu ukuthi iZANU-PF isikhathi esikiso isisesikhathi sokuthi ayisancengi sibulala abantu sisidla abantu njengoba nivele isidla isikhathi sekugura wonke ikhokhelwa ngumnangagwa nalowo obusayo. Ithemba esilalo silalo ugovernment yeSouth Africa lamapolisi bazaphenyisisa lolu daba luphume egcekeni bobabe yibo abazasincedisa esingathi i-protection sibona lapha ngoba nxa yona yabe isehlulile abantu bebona indlela abantu abahlukuzwa ngayo noxolo umuntu wesintwana indlela ahlukuzwa ngayo iZANU-PF abantu bazagcina betshintshela ekwezabo izandla ngoba lokhu kutshengisa ukuthi lathi singabantu siyahlonipha umthetho but nxa umthetho ungasasiprotekthanga abantu bazakwazi ukuthi abayenze khona lokhu okwenziwa izikhiwi ngoba umzaca ngabatholerator kodwa abanye abantu bagcine sebesenza khonokho abakwenzayo bona bezanu-PF ukuthi bayabulala abantu bayenzani yinto ezaba khona. Kodwa into engayitsho ebantu ukuthi abantu balimuke kakhulu ngoba iZANU-PF kathesi isibulala yinto esiswele usebeswele ukuthi bengenzani sebefikele komkhonomi njalo soyisikhathi sokuthi babone ukuthi into engcono kiwe ukuthi babulale. Kanti sesikhona siphephile. Ngiyabonga isupport yenu bonke bantu bakithi elisincedisa ngayo sibanika senzile ngoba umzabalazi ungomuntu wokuthi silungisile izwe lethu. Ilizwe ngelethu sonke eleZimbabwe njengokuthi sonke sifisa ukuthi abantu
umnumzana Mzaca Ngulube ulwela amalungelo kaZulu. Sixoxe njalo lomgcini sihlalo webandla leZANU-PF yeSouth Africa umnumzana Kennedy Mandaza, yena olandule ukuthi amalunga ebandla lakhe yiwo ahlukuluza uNgulubelo noxolo. UMandaza uthi ababili laba kumele basebenze lamapolisa ukuze kubotshwe abahlukuluzi babo.
While we empathize and sympathize with the two activists that you referred to, we are really disturbed as ZANU-PF of the allegations that are leveled against members of our party that reside in South Africa. We must hasten to say that we have no reason and time to follow them or any other person for that matter.
Lanxa silusizi kakhulu ngokwenzakala kwababili laba, kuyasikhathaza njengeZANU-PF ukuthi bathi amalunga ethu yiwo abalandelayo. Okumele ngiphange ngikushi ukuthi asilasizathu kumbe isikhathi sokuthi sitshone silandelana labantu. Amalunga ethu alapha eSouth Africa aphatheke ngokuphandela izimuli zawo njengaye wonke umuntu. Hathi ukutshona egijimisana neZimbabwe. Ngakho siyakulandula ukuthi ababili laba bayalandelwa ngamalunga eZANU-PF. Silethemba bazosebenza lamapolisa eSouth Africa ukuze kubotshwe labo abathi bayabalandela.
Because it is also in our interest as ZANU-PF that we have answers to these acts that dent the image of our party as well as that of our country.
Umnumzana Kennedy Mandaza ngumgcini sihlalo webandla leZANU-PF kwele South Africa. Abesifazana kubandla le-MDC Alliance kobulawayo uNkosazana Tendai Masocha uthi uzizwa ehlukumezekile kakhulu ngabantu abacabangela ukuthi waba lesandla ekuthunjweni kosakhulayo uTawanda Mochehiwa. iMDC Alliance imise umasocha umsebenzi owesikhatshana uMuchehiwa uthi ngesikhathi ethunjwa wayelomasocha emoteni yena athi wayethwele amaphetshana ayelotshwe ukuthi iZANU-PF kumele isuke embusweni. Lokhu kwenze abanye banakanela ukuthi uNkosazana Masotsha engaba wayesebenza labathumbi bakaMuchehiwa ngoba besithi kungani yena engabotshwanga. Kodwa uMasotsha uthi laye wabotshwa kepha waphanga wakhululwa. Uthi njalo ngemva kokukhululwa wathunjwa ngabantu angabaziyo bayamtshaya bamhlukuluza kakubi. UMasotsha utshele iStudio 7 ukuthi akalasandla kudaba lukaMuchehiwa njalo uthi indlela aphathwa ngayo ngalolu daba isimdabule inhliziyo ngoba laye ungumuntu owahlukuluzwayo.
Engakutsho ebantwini abacabangelayo ukuthi ngabe ngaphatheka ekuthunjeni kukaThawanda Muchehiwa ngithi hayi bavunyelwe, umuntu wonke uvunyelwe ucabanga ngendlela acabangela ngayo, kodwa mina engikwaziyo ukuthi ingaphakathi yami iyazi ukubana ngimsulwa, njalo laye uThawanda uyakwazi ukuthi ngimsulwa. Deep down in his heart uyakwazi ukuthi ngendlela abesisebenza ngayo. Azane lo Thawanda kwamalanga amathathu sisenza iproject esasiyenza sifisa ukuthi iphumelele. Akula ucabangela nesibe lakho ngaphandle kwesihlakalo sona sesisehleleyo esisenza abantu becabangile khona lokhu ngoba isonke isikhathi isitha vele singena ngomkenke. So into enginanzelelayo ukuthi kube lezitha ezihlezi asebenzisa leli ithuba izayenza amaqhinga azo ukuthi zibambanise udaba lwami lezimpi esiyabe sivele silazo, njengoba uyazi ukuthi indlu lendlu iyabe ilakho kuyabe kukhona ukulwisana kwalokhu lalokhyana. You know, kujwayelekile kukhona kwezembangazwe ukuthi liyabe lindawonye kodwa kube lalokhu lalokhyana eliyabe lingani alizwanani khona. So kuba labantu abantu njalo those who take opportunity ngama cases anje. Kodwa ngithi ebantwini abakholelwa kimi la kunkokhelo yami ukuthi they must remain resolute and focused, mina ngilacala engalenzayo njalo it's only the truth that shall set me free.
UThawanda uthi wahlukuluzwa ngendlela embi kakhulu, watshaywa lalamhlanje izinso zakhe lokho ezingasebenzi kuhle. Wena uthi wahlukuluzwa lawe, wahlukuluzwa ngayiphi indlela?
Abantu abangihlukuluzayo mne wethu banjaya kakhulu sibili okungawayenza umzimba wami wangaphathekanga kahle. Ingatshaywa endaweni ezinjengaphansi kwenyawo ezihlalweni no le mzimbeni nje uhlukuluzeka. Bangihlukuluza sibili ngendlela yokuthi lakathesi even psychologically angathi come together le kuyini okwakusenzakalo, njalo kwakungani ngibisenzwa khona kuyana ababengenza khona. Kodwa hayi vele kupolitics lokho esikwenzayo sebe sikukhangela ukuthi kwelinye ilanga kuza fika, njoba ngikubona kusenzakala kwabanye kulindanga kuzafika kimi, yikho lokhu lami kwangihlela. But I'm still traumatized, I'm still trying to heal kulokhu engahlangana nakho. Kodwa bese ngiphinda ngisithi I'm now a victim who's being victimized. Kodwa hayi ngithi hayi kuvele kunjalo empini, kodwa ngizanqoba kuphela.
UNkosazana Tendai Masotsha ngosemiswe libandla le-MDC Alliance ukuba ngumgcinisihlalo walo wabesifazana kobulawayo. Kulife Talk lamhlanje siqhubeka sikhangela umonakalo osudalwe ngumkhuhlane we-COVID-19. Ke singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ezivela kwamanye amazwe lilami uMikhobe. Selisondela kwaba yizigidi eziyisithupha abantu asebefunyenywe bele COVID-19 kwele Melika. Lokhu leli gciwane laqhamuka liqalele kwele China ekuqaleni kwalonyaka. Abasekela amapholisa edolobheni leKenosha esigabeni seWisconsin khonapha eMelika babuthane izolo maduzane lalabo abatshekisela besola ucuku lwamapholisa ekudutshulweni lokubulawa konsundu uJacob Blake ngemva kokuvalwa kwele South Africa emizameni yokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19, lelo lizwe seliqalile ukuyekethisa iziqondiso ze-lockdown ngokuvumela ukuvulwa kwamahotela. Lelo lizwe lithi njengoba imingcele yamazwe amaningi ivaliwe, bathatha inyathelo lokuvula amahotela ukuze kuthuthukisa umsebenzi wokwethekelela kwelizwe izalane zalelo lizwe. Sizigqiba lapha ezivela kwamanye amazwe. Lilami uMike Hobe.
Abaphila lesimo se-albinism bathi impilo yabo isisengozini ngoba bebhekane lodubo lokukhonjwa ngeminwe ikakhulu ngabantwana bemalokitshini eHarare abatshelelwa eceleni ngabazali babo besithi bona yibo abaletha umkhuhlane we-COVID-19. Kubika intathelizindaba yethu uMark Peter Ntambe.
Inhlanganiso emela abale-albinism, Alive Albinism Initiative, bathi bakhathazekile ngomkhuba omubi osuvela kuZulu wokubakhangelela ngelihlo lenzondo ngalesi sikhathi sokuqhamuka kwe-coronavirus besethesa umlando wokuthwala lesi sifo. Unkosazana Kwenlisa Mushonga wale inhlanganiso uthi ngesikhathi bevele bethwele labo nzima ngokungenelisi ukusebenza bevalelwe ezindlini nge-lockdown ekhona elizweni bengenelisi ukuzisebenzela ukuze bathole imali yokuzinakekela sebengezelelwe indubo zabo ngabantu ababakhomba ngeminwe lapho abahamba khona besithi babangela iCOVID-19.
A new myth has been brought in Africa. It's happening in Kenya, Zambia, and even in Zimbabwe. It happened to me where people are now saying,
sibona ukuthi sokule mithi entsha e-Afrika ikakhulu kumazwe eKenya, Zambia, ngitsho lakhona apha eZimbabwe, lapho abantu asebesithi abantu abale-albinism yibo abathwala leli gciwana le-coronavirus kumbe ukuthi bayi-COVID-19 ngokwayo.
Uqhubeke ethi kumele abantu batholise ulwazi olujulileyo ngezifo ezitshiyeneyo njalo babe lozwelo kwabanye abantu abangabe bekusimo esitshiyenele sabo. Sikhuluma kanje uthi abantu abaphila le-albinism bathole nzima njengabo bonke abantu elizweni asebephila ebunzimeni beziqondiso ze-lockdown ngoba iningi labo liphila ngokuziphandela okungasavunyezwa okwamanje okubathiya bengetholike le mali lenzuzo ezwayo yokuzithengela abakudingayo empilweni okunjengamafutha okuvikela ijwabu labo elihlaselwa lilanga kalula ama-sunscreen lotions. Khona nje ukuthi bazame ukungena edolobheni besiyathenga imithi enzikini yalelo dolobha uthi ukho bebhekana lodubo njalo lokusebenzisa imithi yama-sanitizer engahambelani lejwabu labanye babo. Umnumzana Abraham Mateta oligqwethelile lwamalungelo abakhubazekileyo uthi lokhu kuphazamisa hatshi abale-albinism bodwa kodwa labantu abangaboniyo abaphila ngokuthengisa lokucela emigoqweni.
Abantu abangaboniyo behamba kwesinye isikhathi bayabedinga ukuthi bancediswe ukuchapha imigwaqo njengoba imigwaqo yethu ayichapheki nxa ungela muntu ongawuncedisa. Ukuze bancedakale kutsho ukuthi kuyakumele babambane izandlela labo ababancedisayo.
Uthi noma nje umthetho welizwe we-constitution usithi abakhubazekileyo bengabobandlululwa, i-lockdown yokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19 isuke yaba yinkinga enkulu ngoba sebebulawa yindlala behlezi emakhaya kungela ophathisayo.
I-lockdown leyi ibuye kubi ngoba abantu abakhubazekileyo abachathangayo, akula muntu abacabangileyo kuma-statutory instrument lawo.
Abalesimo se-albinism bebevele bengabantu abahleli behlukuluzwa bebulawa. Ngezinye zezikhathi belinyazwa loba ukubulalelwa izitho zabo zomzimba. Kwaba le nkolo yokuthi ziyelapha igciwane lengculaza ele-HIV khona kungasiqiniso. Imizamo yokuthola icele likahulumende kulolu daba isaphumelelanga ngoba ugatsha oluqhuba lomsebenzi lungasemukulanga incingo zalo. Kodwa uhulumende ubikwa eseke wanikeza imali efika ku-$300 kwabakhubazekileyo ngesikhathi se-COVID-19 ukuze bephathiseke. EleZimbabwe liphakathi kwe-lockdown eyalisa abantu ukuhamba-hamba mahlayana, uhulumende ethi kabahlale ezindlini abantu ukuba bevikeleke kusifo se-COVID-19 esilokhe sihlasela ilizwe ngamandla okubonakala ngokuqansa kwenani labantu abatholakala belalo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe. Direct from Washington, the voice
Lanxa izanosi zomkhathi zisithi lonyaka kulakho ukuba lezulu elaneleyo eZimbabwe, abalimi abanengi emaNdebeleni sebeveze ukukhathazeka ngokudula kwenhlanyelo lemfundiso khona okuthengiswa ngedola leMelika. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Ingcitshi ezibona ngezomumo womkhathi zithi lonyaka izulu liyathembisa ukuba lingana kuhle, kodwa abalimi sebedaniswa intengo yenhlanyelo ebiza intengo ephezulu. Amavinkili athengisa okokulimisa abiza amachumi amathathu lanhlanu amadola eMelika, i-$35 umgodla wamakilogram alichumi i-10 kg, kuthi ngedola leZimbabwe ibiza inkulungwane ezintathu i-10 kg yomumbu. Umvundiso lamazambane akukatholakali okugoqela lenhlanyelo yamabele amancane. Umlimi umnumzana Maluba Mhlaba uthi okwalonyaka kuphambili ukuqansa kwentengo yenhlanyelo.
Lesimanga esikhulu kakhulu ngendaba leyo ukuthi inhlanyelo ikhwelile iye ku-$35. Ngambe nxa inhlanyelo izathengiswa nge-$35 per 10 kg, ngubani ozayithenga?
Omunye njalo umlimi wenkayi umnumzana Muhle Masuku uvumelane lomaluba ethi kunje abala la mali yokuthi balime lonyaka ngoba bengenelisanga ukuthengisa isivuno sanyakenye.
Abalimi bazathwala nzima kulo umnyaka ngoba sokuleminyaka emibili bengenelisanga ukuba lenzuzo emasimini. Kusitsho ukuthi gabalayo imali esesikhwameni. Enye into ezima kakhulu ngeyokuthi bafelwe zinkomo iminyaka emibili edlulileyo, abalakho abangakuthengisa.
Umcebisi kwezemikhankaso enhlanganisweni yamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association umnumzana Efincube uthi ukudula kwenhlanyelo kuzakwenza kube nzima ukulima.
Ukudula kwenhlanyelo kusho khona ukuthi abantu lonyaka soze balime ngendlela efaneleyo. Lanxa izulu lingana bazalima indawo ezincane, abaningi vele bangenelisi ukuthi balime. Kusho khona ukuthi silinde indlala enkulu kumnyaka ozayo uma ngoyizalaleziko. Kuyadingeka ukuthi uhulumende aphangisa ingenele lendaba kufinyelele inhlanyelo echiphile ebantwini.
Qondiswa abalimisi eMathebeleland North ngaphansi kogatsha lwezokulima umnumzana Dumisani Nyoni uthi abalimi uhulumende uzaqhubeka ngohlelo lwakhe lokubatholisa inhlanyelo lomvundiso olwentwasa kulabo asebetshaye amagodi kagatshopo, kusiya ngokuthi umlimi ulamagodi ayisibanga esinganani.
Asimeni ngokuyathenga inhlanyelo eqotho ukuze sizuze isivuno esiqotho. Uhulumende laye uzancedisa ngenhlanyelo, kodwa inhlanyelo yalonyaka lomvundiso wakhona kuqonda kubalimi abalandele izifundo zokulima esikuthi ngokwentwasa ifumvutsa kumbe lokho esikuthi ngugatyompo.
Kuminyaka emibili emithathu edluleyo ilizwe belibhekane lendlala ngoba izulu belingani kuhle, okuchiye iningi lisebunzimeni kuthi izifuyo lazo zicuba zingela madlelo lamanzi. Kunje abalimi abaningi sebeqalile ukulungiselela ukulimela umnyaka ka-2020 kusiya ku-2021, yikho sebehle bakhalaza kusese lesikhathi uhulumende lakunhlanganiso ezizimeleyo ukuthi bonke baphathise. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Sebezinkulungwane ezedlula eziyisithupha 6412 abantu asebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe, kuthi asebefile sebengu-196. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.